kusukela ekuqaleni walo umnyaka sokuba madonga afika amakhulu amane 400 okubikwa ukuthi atshontshwa kulesi sigaba iningi selilala liqutile komvunda lilinde izifuyo ugogo magazela uthamasela athaya avala isibaya sakhe sababobhemi
ngibatshontshe ebusuku kade wava ufica amadonga aseko
utshontshele amangaki wena
mina ntshontshele 7 kondo yawube khona lapha ephumula le Bellevue but ke sihambe sereporta kwesinye isikhathi ungareporta uzokutade nga 3 months ngoba bengaze behlangane labantu beqhuba amadonki ababuzi uyahamba umuntu nje watshontshilambi hambe la amasela abaleka athe amapolisa hhayi uhulumende kasikhangeleki ukuthi amadonki aqakathekile ngoba ayasinceda
esinye njalo esekamuzi umnumzana Mika Mpofu uthi sebaqeda amadonki akhe njalo kwamande sebengenela le nkomo zakhe
hayi kutshontsheni batshontsha kakhulu ba kathesi basanda kungitshontshela inkomo ezimbili angathola kuphela amabhera kunye eceleni komgwaqo akulo kusokwabantu njengamapolisa ngisengaripota kakhulu akula muntu osebenza bambamba akula
liyakhala lepolisa lesigaba umnumzana Neva Chuma
hayi lapho isifuyo zivele ziyaphela okuphela kakhulu zidonki inkomo yebakwenza kodwa hayi akuvamanga ukuthi ulandelelane idonki yizo eseziphelile kakhulu abantu bakhala indawo yonke nale abanye abasela vele
Usobhuku Mhlanga weMxazini Village ufakaza ngolahlekelwa kwabantu izifuyo zabo kulindawo.
Vele sesihlala ehlaya abantu zakamuse sesihlala evalweni amasela sebhakile. Lapha kusafuywa la, iqiniswa kusafuywa njengamadonki haya ayaphela. Besikhathi sisiba lamadonki la ngabe namhla abantu kabathwala inzimi ukwenza imisebenzi yabo. Kodwa awasozibona umuntu ngaze uyayithenga sasiyavuka ingekho. Amapolisa asincedise lati siyazama ukuthi sizincedise kodwa ke siyafisa lokuthi amapolisa asincedise
kwabotshwa umuntu ephumula kobulawayo kunyanga ezimbalwa edluleyo oyethengisa inyama yedonki abantu sebecabangela ukuthi mhlawumbe amadonki abo ayabulawa inyama yabo ithengiselwe uZulu usobhuku yaphambili egcizelela ukuthi kungenzakala ukuthi uZulu kobulawayo othenga inyama emgoqweni uthenga inyama yedonki
nje uzathenga kwesikati uyathenga inyama ungayazi ukuthi ngaphi isiyiphisiphisi ungayazi ukuthi ivele ngaphi ingozi yona le siyezwa ukuthiwa amanye amadonki abonakala endaweni zephumula ngale egangenele manje ngala kungeneki ngaphandle nxa kokuthi uhulumente engancedisa abantu besithi besiya khona ngale nxa kokuthi azwakele kukanje kula mapolisa abale zikhathi
nxa kusithi akungeneki benzani bayatshaya
babulala sile ngoba labo uyabezwa bekhuluma ukuthi lapha vele asifuni umuntu olobumbulu bakhe batsho njani bathi asifuni ubumbulu ya
Isikhulumeli samapolisa esabelene seMathelani South uAssistant Inspector Moyo uqhazisa ngokwenzakala esigabeni lesi.
Thina njengamapolisa eMathelani South sithanda ukukhuthaza uZulu ikakhulu esigabeni seMatopo kwelekezi. Bananzelele kakhulu izifuyo zabo ikakhulu obabheme. Silabo abatholakeleyo esontala sebequnywe indlebe okwenza ukuthi abantu abanikazi behluleke ukubananzelela. So basophanini kakhulu izifuyo zenu kuzigebe ngalezi sithi ingalo yomthetho izalibamba
izakamizi zicela uhulumende angenele ngoba amapolisa sehlulekile ubamba amasela njalo zithi azikwazi ziyalimangani lonyaka njengoba amadonki esephelile ngiyimele studio 7 ngisemncwazini emajobho igama lami ngu Ezra Jesus Banda